sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 31 kwekwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abaningi bayathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption, kungela ngisho ufakazi bento naloyo oyabuye ikhuluma, ngoba kathesi singawabuza ukuthi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona fazi yayizaungoloku eliwukhulumayo uzakuswela konke kulokhu.
Iinhlanganiso ezizimeleyo zithi izisentri icodoza ubudlelwano bebandla lezanu PF amapholisa ensida labantu bacatshangelwa ukuba benza inkohlakalo bebambisana lebandla elibusayo.
Yikho kwabhehlisa idemokrasi yethu, ngoba idemokrasi yethu kayivumele ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabe isekelana neqembu elibuyisayo.
Abaphikisayo bathiwe kuvele kusaziwa ukuba iForever Associates Zimbabwe yenza okungekho emthethweni ibambisana le-CIO kanye le-ZANU-PF. Ithwele amagabha avuzayo ibandla le-African National Congress kukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ye-The Century ibika ukuba iForever Associates Zimbabwe yakhankasela ibandla le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho baphansi kwamapholisa ensida awe Central Intelligence Organization kumbe CIO isebenzisa imali ongekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa yi-The Century luveza ukuba umsekelo wamapholisa ensida la, umnumzana Asha Walter Tafumaney, nguye okhokhela iForever Associates of Zimbabwe eyancedisa ibandla le-ZANU-PF ukuze kwedluliselwe abavotayo ngesikhathi sokhetho. Ithi iFAZ yasebenzisa imali efika izigidi ezine zamadola 4 million US dollars ongaziwa ukuba yavela ngaphi. I-The Century ithi okwenziwa yiFAZ kwadala ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe, njalo umkhokheli weFAZ umnumzana Kutamsanka kodwa umkhokheli weFAZ umnumzana Kutamsanka uyakuphika lokho esithi kafisi lokukhuluma ngakho lakancane. Ngasenelisanga njalo ukukhuluma lo mnumzana Tafumaney labanye ukuthiwa basebenzisa iFAZ ukwenzela ukunceda iZANU-PF. Esizwe umnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF exoxa ngodaba lolu.
Into edanisa yikhona abantu abaningi bayathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption, kungela ngisho ufakazi bento naloyo oyabuye ikhuluma, ngoba kathesi singawabuza ukuthi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona fazi yayizaungoloku eliwukhulumayo uzakuswela konke kulokhu, ngoba kakukho. So izinto zabantu apha ngokukhuluma nje into ayicabangelayo kumbe ngenxa yenzondo ethize akusebenzi kithi.
Ye, kodwa siyabona ukuthi koloko bakukhulumayo kulabantu abaningi abakucabangelayo ukuthi hayi kungani phazi ivele idlelana le-CIO, kodwa sekuqinisweni kolithi koloko.
Well, njengoba ngisisho vele ukubana hayi ukucabangela vele akwalisha umuntu vele usake cabangela izinto ezihleneyo. Bacabangela ukuthi umuntu ngumhlakathi ucabangela lo uyahula luyenza lokhu naloku, kodwa akusikho okwenza ukuthi yona into yangona ibe iqiniso. Iqiniso yinto elobufakazi kodwa.
Ye, maze sikhangela futhi sijula kukhanya ngazana abantu abaningi bathi very fast iyayithengela iZANU-PF izimota, iyo futhi iyancedisa iZANU-PF inqobe ngoba yayisethusela abantu. Ngakho ke akula mbuso okhululekile eZimbabwe ngenxa yalokho, wena ungakubeka usithini kolo?
Ngihlala mbuzo abantu mina sithi wona osowethuselwa mbane, ethuselwa njani, esethuka ngenxa yani? Akula muntu oyethuselwa omunye. Ifazi kazange ithenge izimoto zezana thina iZANU-PF zilibandla elironge leyo into zethu zonke zihlelekile silakho okusenza kusinike izimali.
Lo ngumnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
kufanele sibe kanje ukuthi kulobudlelwano obukhona yiko okwabhekisa idemocracy yethu ngoba idemocracy yethu kayivumile ukuthi kube lehlanganiso ezimele yodwa engathi iyabi isekelana neqembu eliwisayo kube leqembu eliphikisayo yiko phela umthetho vele kayivumi khonoko
ye ngase sigangela sibili nxa ukhuluma khonoko ngokuthi akusela uhulumende obalulekileyo kambe vele isandla sephazi singabe sangena kanganani ukuze siphazamise ukuthi eZimbabwe kube lokhetho oluqondileyo
isandla sephazi sangena sabhidliza ngoba phela yibo labana ababebonakala befake amatafuli emngcelweni we-polling stations singazazi nje ukuthi khona ku-registration ngokwayo amabizo abantu ababebhaliswa bethiwa ngabezanu-PF nxa kwakwenzakala ukuthi i-ZEC yabanikeza i-voters roll babeyaphumelela ukuthi bathatha amabizo angasiwabo benikeza abantu ithuba lokuthi bavote bengasi bafanele bavote so asoze sibekwazi ukuthi ukusebenzelana kwabo nezanu-PF kwahamba kanjani kodwa siyazi ukuthi babekhona bebhala amabizo besethusela abantu kwenzela ukuthi babe ngabantu abavotela izanu-PF
siyabona njalo ke i-centrity akumelanga abantu behambise imali kumbe besebenzelane ndawonye lefazi leyi ngoba khanya zani idlala kubi ngemali wena ungabukela njani kulo
akula mali evela kuhulumente efanele ihambe isiyanikezwa amaqembu azimele wodwa ngaphandle kokuthi imali yakhona nxa iqondane lokomnotho kumbe lempilakahle yabantu
umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-common market for liberal solutions wexoxa le-studio 7 eseHarare uneville mthwangwa indodana yesikhulumeli sebandla lezanu-PF lophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana uvunyelwe namhla umahluleli ukuba ahlawule isibambiso sebheyili uneville owetheswa icala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni ubesedlale entilongweni amaviki amabili kubika umlondolozi Ndlovu
umahluleli wedale le-high court umnumzana Rogers Manyangatse uvumele uneville ukuba abhadale inkulungwane zamadola emelika 1000 United States dollars ukuze athoniswe evela emzini wakhe uneville yindodana yesikhulumeli sebandla lezanu-PF umnumzana Chris Mthwangwa lonkosikazi Monica Mthwangwa ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezabesifazana wabotshwa lo Alice Majachani lo Simbarashe Tichingana okuthiwa babumba inkampani yokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni uneville wethethwa njalo icala lokusebenzisa i-Starlink kungela sivumelwano lohulumende uManyangatse utshele umthethwandaba ukuba umantshi uDennis Mangosi waphambanisa ngokwalela abathathu laba ukuthi behlawule isibambiso se-bail igqwetha likaneville unkosikazi Josephine Sande uthe kuleziqondiso ezimbalwa ezifakwe lidale le-high court
firstly was there each of the appellants was ordered to pay 1000 US dollars
bonke bobathathu kumele babhadale i-1000 US dollars loba imali efanayo ngemali yeziki kumele baye emapholiseni kabili ngeviki bengaphazamisi abafakazi bakahulumende
olwela ilungelo loluntu umnumzana Mlungisi Dube uthi ukusobala ukuba ukubotshwa lokhu kungabe kubangelwa ngezombusazwe
ezokhohlwayo thina njengabantu bezimbabwe yikuba ukubotshwa lokhu kukaneville kungabe kubangelwa ngezombusazwe kusobala ukuba bahlululuzana ngezombusazwe akulokunye la
kodwa ilunga lezanu-PF central committee umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakalayo akulande bandla lakhe
kunengi ebesehluleka ukukwenza ngaphambilini njengabantu abansundu esesenelisa ukukwenza
kolunye udaba owake waba ngumcebisi webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uMnyarazi Gereke useza buyela ejele ukudaba lokudlengula umzukulu wakhe ngemva kokukhululwa ngoncwabakazi ngomnyaka ka-2021 lapho aphiwa isibambiso se-bail idale le-Supreme Court lilahle isicelo sakhe esokuba akhululwe ayesikhweze esola ukutholakala kwakhe elecala wakumele avalele entilongweni okweminyaka elithumi ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu
Langa umongameli Emmerson Mnangagwa eseke wakulandula ukuthi ulenjongo yokuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze eqhelise umbuso wakhe ukwenza kwakhe izolo kuvese sobala ukuthi ngabe elayo leyo nhloso. Lokho kwenzakale kumbuthano oqhutshwe nguMnangagwa eChikomba izolo lapho atshaye khona isilogan esithi uMnangagwa uzabe elokhu ekhona embusweni ngomnyaka ka-2030 loba nje leli kulihlandla lakhe lesibili futhi lokugcina elivunyelwa isekelo sombuso welizwe iconstitution. Umsekelo wakhe uMnumzana Constantine Chiwenga laye ubekhona kulomkhosi kodwa kazange atshaye lesi isilogan. Ocungula ezombusazwe njalo engcedi kwezokwethulwa kwemibiko uDokotela Mthulisi Madudu uthi ukwenzakale izolo kuveza sobala ukuthi uMnangagwa uhlose ukuqhwalisa umbuso wakhe.
Masikubheka kahle uMnangagwa yena ngokwakhe asomuntu ohlukileyo kakhulu kumgabe. Bayafanana lo mgabe. UMnangagwa usebenze kakhulu ngaphansi kwamgabe kweminyaka eminingi kusukela ngesikhathi sempi. Wasebenza ngaphansi kwakhe engulowo phethe abantu bokucupha i-CIO ngaphansi kukamgabe. Waba nguminister of finance kamgabe. Waba nguminister ephethe zemithetho. Wabuyozwa phathe obuthi. Uvele ungumuntu ofana lo mgabe ngendlela enza ngakhona njalo abona ngakhona izinto. Umehluko phakathi kwakhe lo mgabe singathi kuyizinilo zabo, singathi yi-character. Kodwa izifiso zabo ziyafanana zokubusa njalo nje. UMnangagwa yena ukuthi azangene ungene ngokuhluthu nombuso. Wathi ehluthu nombuso wathi umgabe nguyise, ilokhu emhloniphe nguyise. So kungeke kumangalise ukuthi la uyafuna ukuthi aqhubekele phambili. Akula muntu oshuthuna umbuso emhlabeni okungekho emthethweni abeseyonika omunye umuntu ngemva kweminyaka engamashumi amabili singathi idemokrasi. Ayikho le nto, kunzima ukuthi yenzakale. Ngakho-ke okwenziwa uMnangagwa lokho kwezilogani zokuthi uyabe lokho ekhona ngo-2030 kuhambelana nje lezifiso zakhe njele lenhlelo zakhe akade elazo ehluthuna umbuso. So ngokubona kwami uvele yena into akade ehlelile, uhleli nje eyiphethe ngenhliziyo yakhe langengqondo zakhe.
UChiwenga singathi laye uyawufuna yini umbuso, uyasifuna yini isikhundla sikaMnangagwa?
UChiwenga yena ngokwakhe umbuso uyawufuna. Ma ulalela ukhuluma labantu usenza lokhani singathi analysis le research, ukhuluma labantu nje abaseduzane lezinto ezizakalayo ezikhaya. UChiwenga umuntu ozibona la engena embusweni, yindoda nje ezizwayo, yindoda ethelayo ivuma ukuthi kukhitshwe umgadi ubevele laye ezifaka eduzane lalo umbuso.
UDokotela Mthulisi Madudu uhlaziye ezombusazwe njalo uyingcwedi kwezokwethulwa kwemibiko. Lithwele amagabha avuzayo ibandla le-African National Congress kukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu kwele-South Africa. Ingxenye yempumela yokhetho lolu iveza ukuba ibandla elibusayo lilamavoti ayisilinganiso esedlula kancane amajumi amane ekhulwini 41.7%, kuthi ibandla le-Democratic Alliance liyalandela phose ngamavoti ayingxenye yalawo asetholwe yi-ANC. Elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lomnumzana Julius Malema ayalandela ngamavoti athe xaxa. Impumela le ingaphuma inje ngesonto kutsho ukuba ibandla le-ANC kuzamele libambisane lamanye ukuze libumbe uhulumende. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi incwadi ezimeleyo kwezombusazwe.
Ukubotshwa kukaZuma ngibone ngani ku-contribute kakhulu kakhulu ekuluzeni kwe-ANC. Kodwa-ke i-ANC ayisiyo yodwa iluza. Kunamanye amaphathi angama-losers, amaphathi anjengabo-Action SA ebesikhangelela ukuthi azaphefoma kakuhle kulolu khetho, kodwa basemuva le sebeze bedlulwa yiphathi enjenge-Patriotic Alliance. I-Patriotic Alliance ngokubona kwami isuke yathatha indawo eka-Patricia de Lille owe-Good. But i-major factor e-affecte i-EFF yukuthi kusuke kwaba le-MK. abantu abakade bengebe bengabe EFF basuke baya ku MK okwenze ukuthi umnumzana manje manje iqembu lakhe le EFF bayehle kuma vote
ngokubona kwakho nqa kunje uyabonile ANC dosenzima kakhulu kakhulu la soke ukubumba uhulumende akusizokuhlupheni ANC sokumele ikhulumisane labo bani
amaphatha amaningi abevele eyithayime le kona PNC ukuthi bazayibamba asikhangele iKZN ukuthi eKZN balike ukuthi bazaluse bangatholi lutho iMK izafoma uhulumende kuzothi ke eMpumalanga iANC kule possibility yokuthi ingatholi more than 50% okuzayiforsa ukubana iyekhulumisana le MK kumbe ikhulumisane le EFF ukuze bafome uhulumeni laseGauteng kungaba njalo kule possibility yokubana kube njalo ama provinces yabo Free State labo Eastern Cape I think izazibusela yodwa even la ku national kule nkinga enkulu ukuthi iANC ayisoze ifikise i 50 plus ukuze bafome uhulumeni oba elect u president okuzabaforsa ukubana bayekhulumisana nama political parties athile siyazi ukubana iphathe njenge-DA iyamthanda uRamaphosa ifuna ukubana qhubeke busa yi-option ele-ANC ukuthi babuyele ku-1994 lapho kwakule coalition khona kaMandela le-National Party asikhumbuzaneni ukuthi i-DA yi-product ye-National Party so asazi ukuthi bazenelisa yini ukuthi bayemisana le-DA ngoba ama-policies wabo ahlukene yimpumalanga lentshonalanga kuzothi-ke njengabo EFF labo MK kule possibility yokubana bangaba le coalition kodwa ke lamaphathi angaba lama demands athile for instance sikhangele iMK iMK uNomzana Jacob Zuma kufanele aye ku hearing ANC njengoba eselilunga le ANC kune possibility yokubana anga iyabhageyina esebenzisa ivoti lakhe kwenzela ukuba namxotshi ku-ANC kube le settlement thize kuzothi umnumzana Malema lama numbers wakhe angabe malutshwane kodwa siyazi ukuthi bangaba lama demands athile ukuze bahlanganelane le ANC for instance idemand abayikhulumayo kusala kudala ukubana hayi thina nxa singakucoalition kule nto one esiyifunayo ukubana lisinike iministry ye-finance inikezwe udeputy president we-EFF uFloyd Sivamo
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa le Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Weziphathelenele leMelika owayengumongameli wakweleMelika umnumzana Donald Trump otholakale elecala izolo lokuhamba amanga engwalweni zamabhizinisi akhe ukwenzela ukuvala umlomo umagwapheni wakhe uStormy Daniels ngesikhathi kukhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2016 uzagwetshwa ngoNtulikazi. UTrump uthi kalacala ngakho-ke konke lokhu kuzavela ngolwezi ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamongameli. UTrump uzancintisana lomongameli Joe Biden ngaleso sikhathi. Ulakho ukuvalelwa entolongweni kumbe ukufakelwa isigwebo esiphansi. Kusenjalo abancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden lomnumzana Donald Trump bathi eleMelika limele libe lwebutho eliqinileyo. UBiden uthi ibutho elikhona okwamanje libukhali kodwa uTrump uthi ibutho elikhona esasengumongameli selalulazwa nguBiden. Intethele izindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba lolu elilethulelwe nguChris Gande.
Umongameli Joe Biden utshele abaqede ukuqeqesha izifundo zebutho esikolo se-US Military Academy ngomgqibelo ukuthi eleMelika alikaze lidinge ukuba ibutho lalo lenze okuningi kundawo eziningi ngasikhathi sinye.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians.
Si kuluma nje amabutho eleMelika aphathisa amaqhawe eleUkraine empini yenkululeko. Amabutho ethu asebenza gadalala ebusuku lemini ehambisa izikhali ngemigwaqo ngomkhumbi langendizamtshina.
Ukuzinikela lokhu kubalisa isigaba se-Middle East, kutsho umongameli Joe Biden.
U.S. Air Force has conducted food drops. Delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza.
Ibutho leMelika liphathise inkulungwane zabantu beGaza ngokudla likuphosa kuvela kwindizamtshina. Ekuhlaselweni okwenziwe ele Israel ngele Iran, sibuthanise amazwe esilobudlelwano lawo ukuvikela lokukhankaselwa kwelizwe le-Israel.
UDonald Trump yena uthi uBiden ukhokhela elemelika kungozi esabekayo kakhulu.
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt, compromised president.
Silomongameli olenkohlakalo ongathembekiyo osiqondisa kumpi yomhlaba yesithathu. Isehluleki esingu-Joe Biden.
UTrump uthi uBiden uzafaka ilizwe engozini yokuya empini le-Russia le-China. Embikweni womkhankaso wakhe uthembise ukufaka ibutho le-Melika kuhlelo oluvikela izithembiso zelizwe kuqala kulezamanye amazwe.
I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles.
Ngizacela izwekazi le-Europe ukuthi lisibhadale imali yokuthenga izikhali esesizithumeze kwele-Ukraine, okuyinto emele yenzakale. Kodwa uJoe Biden uligwala futhi uyadelelwa okokuthi wesaba lokubuza.
UBiden uthi ibutho leMelika liqinisa ubudlelwano lamanye amazwe lithuthukisa ezomvikela.
Defending our values by standing up to tyrants.
Ukuvikela ubuntu bethu ngokumelana nenkokheli ebusa ngochuku nokulondoloza ukuthula, sivumela ukukhululeka lombuso wentando kazulu. Sibonga amabutho ethu, sisenza okungenziwa ngelemelika kuphela njengelizwe elilamandla okwedlula wonke emhlabeni jikelele njalo elikhokhela ngombuso okhululekileyo.
Ugatsha lwezomvikela luthi ibutho laphansi elomkhumbi lelendizamtshina lehluleka ukuqatsha amabutho ayifunakala ngomnyaka ka-2023 angabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000. UTrump uthi lokhu kwabangelwa ukuthi abantu abaningi abafuni ukungena kubutho, athi kubangelwa izinqumo ezingaqondakaliyo njalo lokuxotshwa mahlayana kwamabutho.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Ngizabuyisela isiko ebesiziqhenya ngalo njengebutho lemelika, njalo akusoze kube lenhlelo zama-Marxist kumbe ama-Communist, futhi sizasusa abacabanga njengama-Fascists.
Ugatsha lwezomvikela welemelika luthi kulembangela eziningi zokuncipha kwenani labangena kubutho, ukubalisa umnotho welizwe osothuthukile waqhelisa amathuba abasakhulayo okuthola imisebenzi, njalo abasakhulayo abaziwa ngokuthi ngo-Generation Z abazalwa phakathi kweminyaka ka-1997 lo-2012 abathembi ingatsha zikahulumende. Lolo ludaba oluqoqwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns, lethulwa yimi uChris Gande.
Okumanje othi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika likholwa ukuthi ukuxhasana lezwekazi le-Afrika kuyalisiza njalo kumqoka kunhlelo zalo ezomvikela. Unkosikazi Molefe, umsekeli kamabhalane wogatsha olubona ngokwenzakala e-Afrika kuhulumende weMelika, usanda ukutshela inkundla ye-Congress ukuthi kuyadanisa ukubona indlela izwekazi le-Afrika elehle ngayo kumnyaka odluleyo, ikakhulu ukuqhamuka kwempi yomndeni eSudan, ukukhuphuka kokuxabana okuhlezi kusentshonalanga i-Democratic Republic of Congo, lokuqonga kwenani labohulumende abebutho eSahel. Kufanele sizivuze ukuthi kungani lokhu kusenzakala, lokuthi kufanele sitshale ngaphi esilakho ukwenzela ukuthi kuphumelele. Okwakuqala, abakuzifundo zokuhlonipha intando yabaningi sebelobe ukuthi umbuso okhululekileyo uyehla emhlabeni jikelele njalo kukhuphuka owengcindezelo. Lanxa kwande kuzwekazi le-Afrika kuyatholakala kwamanye amazwe. Esinye sesisusa sengxabano engentshonalanga yelizwe le-DRC yikubulawa kwabantu ngomnyaka ka-1994 eRwanda. Enye yembangela yokubhidlika kwabohulumende eSahel yikususwa esikhundleni kukamuyi uMuammar Gaddafi ngomnyaka ka-2011. Elemelika selisebenzisa ukuxoxisana ngendlela yokuletha ukuthula kuleso sigaba, ukutsho unkosikazi Fim. Uqhubeke wathi kulandela lokho, elemelika likhethe umnumzana Tom Perriello kwisikhundla sokuba isithunywa se-special envoy eSudan, njalo lasebenzisa ubuciko besiphathamandla sensoli unkosikazi Avril Haines ukuthi akhankasele ukuthula ngentshonalanga yeDRC njalo akhuphule ukuphathisana phakathi kweNigeria leWest Africa duze lolwandle adinge usizo olutholakala kusivumelwano seGlobal Fragility Act. Ukwezomnotho, ilizwe leMelika liyakhuphula inhlelo zalo lezwekazi leAfrika, kutsho unkosikazi Fair ugcizelele wathi sesiqhube inhlelo ezifika kumadola angamabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-15 billion, njalo saziselokhu emhlanganweni we-US Business Summit samemezela lamanye amabhiliyoni amabili amadola avela kunhlelo zikahulumende weMelika izokutshala imali lezomnotho welizwe. Siyasiza kwezomvikela eSomalia leKenya ukwenqabela i-Al-Shabaab leNigeria ukulwisana le-ISIS leBoko Haram, kutsho unkosikazi Fair yithi esiphathisa ngoncedo olwedlula abanye. Okokugcina, eleMelika lizaqhubeka liphathisana labantu beAfrika ukwenqabela ababalwisayo bevela kwamanye amazwe imbiko engasoqiniso, inkohlakalo lokungenela kweRussia leChina. Ilizwe leMelika lihlezi lizimisele ukuxhasana lezwekazi leAfrika ukulwisana lazo zonke lezi ingxaki.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday isimuliveke silomculi ukamaskandi ocathulayo obizwa ngokuthi nguPrizuzu. Intokazi idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe amasingi ayo amatsha kungxoxo yenze lontukamele Mgomo weStudio 7.
Precious wakwaSibanda ngizalwa ePlumtree esigabeni sakumakhulela, and then igama lami nomculo nginguPrezuzu. Kusho ukuthula ngiqale last year August.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami kwamanje ku only YouTube, angakazifaki online. Ngitholakala kakhulu ku TikTok, ku TikTok ngiphezulu. Ngitholakala futhi ipage lami ku Facebook ngiphezulu. Ngitholakala futhi ku Instagram, ngiyatholakala kuzo zonke indawo.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngithi kubalandeli ngiyabathanda kakhulu, njengoba ngitshengisa uthando lungaka besihlale njalo bengithanda. Umuntu ongidingayo inamba zami zithi 081 574 2370, 081 574 2370, 081 574 2370. Inamba zami lezi ozobe engidinga or for more information about my music, so ungangithola lapha. Yeah, ngiyabonga.
Kumbalele, kumbombothe, ezalwa umjukwane, izinindolo zifika sembozile,
Yelo ke ngophezulu sokubisela inhlanhla lengakhofi live talk yalandela sihlaziya ukhetho le South Africa. Ngolubalisa kanjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.